ngazi ye ukuthi abantu bakhona yini abasakholwa izinto ezikhulunywa yilaba bantu bezana ngoba laba bantu vele ngabantu bamangaluhlazo ngalandelela okuningi abakukhuluma kusukela emuva khona le sengitsho lakungena kwayena lundoda ngonovember 2017 kuzofika namhlanje ngohubhuhubhu bakabhejane nje bagcwele amanga lokukhohlisa abantu eqinisweni badinga yona 2/3 majority leyo ukwenzela ukuthi bakhande imithetho enjengokuthi kulondoda nxa ezabe lokhu esaphila inkosisa iseselayini ngo-2028 abuyele lokhu abakutshoyo ukuthi okwenzakalayo kakulani labo izinto zikachabango ngamanga luhlaza tshoko simzwile umthwanga esithi ye iZANU-PF kumele ivikele uWatchman Ncube lothenda ibithi emsindweni lo abawuhlokozayo ngoChabango uyavikela umuntu ongasiwanga kini njani kupolitics iqinise ukuthi lo lalowo ukhangela abakibo eqinisweni ngamanga aluhlaza ngombono wami ngibona yiyo into abayikhangeleyo yinto abayijabulelayo ngoba singalibali ukuthi yona izanu ngokwayo ivele lokho ilomqondo walokho angathi ayi-one party state lanxa besithi abalasandla kulokho kodwa bayakubona ukuthi ekugcineni bayakhuleka ngeqiniso lanxa lingaziti bakhuleka njani ukuthi bazuze leyo 2/3 majority namanga ukuthi bathi lokho okwenzakalayo kulani labo ekugcineni into abayidingayo yi-2/3 majority
kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa umbona ephuma yini esihlalweni ngo-2028 njalo nxa engaphuma ubona kungubani ongamelanga
into nje yuthi impilo isesandleni somnikazi umdali wethu sonke kodwa vele kangibona ukuthi lundoda lanxa kungathini kwenzakalani ukuthi yedwa nje angehla esihlalweni angiboni kusenzakala lokhu nxa eyabe lokhu ekhona ngibona uzakwalela esihlalweni lalaba abazama ukumelama abanye babo enxa soze babe bawadla amabele kuzofika lezo sikhathi uyazikhanyela nje ukuthi ndoda ofuna ukubamba yonke into esidukwini laba abazama ukuthi bathi bayazimisamisa avelamboni ngaphandle kokuba nxa sethe wafundisa abantu abakhe ukuthi babe njengaye njengoba siyabona ukuthi abanye sebefakwe ucabinet abanye bakhona kumabhizinisi abanye bakhona la kubutho engxenye ke ongamelama ngaphuma khona abe bantwaneni bakhe ngoba na uthatha ilizwe leli sengathi yena yinkosi ukuthi lapha unyakana ephumayo kube yilifa labantu abakhe mina ngibone ngathi nxa baqeqeshile abantu abakhe uzazama ukuthi babe yibabamelamayo ngoba na laba abanye hayi amboni kuyiwandawo ungathi uyakhangela khangela labona abamfaka esikhundleni ababe bakhulu emasotsheni sebaphela du okwenza ukuthi laye nalo ndoda umsekeli wakhe uChiwenga impilo yakhe ilenge ngomnxeba ngoba laba ababemsekeli abaningi ngabaseko mina mbona engathi ngendlela engenzakala yona le ukuthi uzakwelanywa nabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe.